Ngokucho kombiko wethulwe nguConsul General Nkosikazi Melody Chaurura kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka 24 Lwezi, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukuqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-fast 6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama birth certificates lama passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1000. Ngokombiko wethulwe iConsulate, bonke abafuna ukuthola ama passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukhele ebulenjini be-internet at www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwe muva esiseconsulate. Akekho ozavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abaningi.
Selokhu waqala iCOVID, iConsulate lithatha abantu abangu-375 kuphela, njalo i-online application ukubook appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emihlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi-ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlula izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe i-appointment eyodwa. Okwenza njalo yikuthi kunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuya eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalaba kade bethathwa akade bengayi-375 ngelanga, kutho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu loba bengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa iZimbabwe ingakwazi ukuthi emahhofisini ama-passport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo ma-passport lama-certificate angu-1000 ngelanga, abazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahhofisini ama-passport lama-certificate eZimbabwe.
I-consulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo. Kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-half past 11. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, inguThuso Khumalo.